Siyabonga Sandra lo Chris li chona njani emakhaya siyalamukela emsakazweni we Studio 7 mhla ka 9 ngonkwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mgela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ngani mina kuhle kakhulu ukuthi sibone kuzekele leAfrica njalo kumkhono omkhulu oyeAfrica onje weSouth Africa ukuthi kwenze ukhetho ngendlela lokuthula njalo abantu bekhululekile ukuthi bakhethe ngendlela abafuna ngayo.
Umongameli Jacob Zuma ukhangelele ukukhokhela ele South Africa kweminye njalo iminyaka emihlanu kulandela ukunqoba kwebandla lakhe le-ANC. Ukhetho yinenge elithi liqhutshwe ngokuthula njalo ngendlela esothisayo.
Kutsho ukuthi esizakwenza kathi sizabuyela ku-National Council ukuthi heyi madoda, sidabanandi ngale parliament bathi siye court. So sesiyakuzwa-ke i-National Council ukuthi sizathatha sinqumo bani ngemuva kwe-decision kamtenda.
Ukuxokozela lokufuthelana phakathi kwenkokheli yebandla le-MTCT lokhe kuqhubekela phambili amacele aphikisanayo ekhulumisana lomlawuli wedali lephalamende ukuthi axotshe amalunga elinye icele.
Kuhlandla lwethu lwesibili kungxoxo lomeya wedolobho lakwaBulawayo uCouncillor Martin Moyo lamhla sixoxa ngodaba lwamanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Umanyano wamazwe ezwekazi le-Africa we-African Union kanye lenhlanganiso yamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa e-SADC zithi ukhetho le-South Africa luqhutshwe ngokuthula njalo ngendlela esuthisayo. Inhlanganiso lezi zethule umbiko lonamhla lapho ikomishini yalelo lizwe ebona ngokuqhutshwa kokhetho ebiphakathi kokuqedisa ukubala amavoti. Umongameli Jacob Zuma ukhangelelwe ukukhethwa lidale lephalamende mhla ka-21 kulinyanga ukuthi akhokhele ilizwe okweminye njalo iminyaka emihlanu kulandela ukunqoba kwebandla lakhe le-African National Congress kukhetho lolu olwenziwe ngolwesithathu. Lanxa ugatsha olubona ngezokhetho kulelo lizwe lungakazisi impumela yokhetho ngokugcweleyo, ibandla le-ANC bese lithole izihlalo ezedlula amakhulu amabili lamachumi amahlanu okulipha amandla okukhetha umongameli welizwe ephalamende kungakhathalekile ukuthi amanye amabandla athini. Phakathi kwezabelo zelizwe eziyisishiyagalolunye, i-ANC inqobe kweziyisishiyagalombili kwathi isabelo esisodwa ese-Western Cape saya kubandla le-Democratic Alliance. Ibandla likaMnumzana Julius Malema ele-Economic Freedom Fighters lona bese lithole izihlalo ezedlula amashumi amabili njalo uMalema ngokwakhe selilunga ledale lephalamende. Siqhume ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina kuhle kakhulu ukuthi sibone kuzekele leAfrica njalo kumkhono omkhulu oyeAfrica onje weSouth Africa ukuthi kwenze ukhetho ngendlela lokuthula njalo abantu bekhululekile ukuthi bakhethe ngendlela abafuna ngayo. Nxa sikhangela esesikuzwile kuze kube manje ngibona ngani lokho kuthiwa i-African Union ukuthi hayi ukhetho lolu ngabe luhambe kahle kukhanye ngani kuliqiniso lokho njalo kuyasithokozisa kakhulu.
LeZimbabwe likhangelelwe ukwenza ukhetho ngo-2018 kukhona yini elingakufunda kundlela eleSouth Africa eliqhube ngayo ukhetho lwalo?
Yengibona ngani mina singafunda kakhulu ukuthi hayi-ke phela lamabandla amatsha nxa ukhangela indlela eqhutshwe ukhetho lwaseSouth Africa lamabandla amatsha afana le-EFF le-EFF ebekhululekile ukuthi akhankase njalo abhalise ukuthi aphatheke ekhethweni. Ngibona ngani mina lokhu kuyinto enhle kakhulu okufanele ukuthi iZimbabwe ilandele khonapho ukuthi ukhetho lungabi nje ngolwamabandla asejwayelekile njalo lawo avela kwezombusazwe kokukhululekiswa kwelizwe kwe-independence. Ngibona ngani lokho mina kuyinto ekufanele siyikhangele. le njengento enhle kakhulu.
Amabandla eZimbabwe aphikisayo ona obona thola yini intshunkuntshu ledlabuzane kumzekeliso we-EFF?
Ngibona ngani mina indlela amabandla awokele Zimbabwe aphikisayo aqhuba ngayo ezombusazwe yenza kube nzima kakhulu ukuthi kube lokuthokozelela ezombusazwe njalo le ntshukuntshu efana leyenziwe nge-EFF ngoba i-EFF ibikhuluma ngabantu sithi hayi sifuna ukuthi kube lokutshintsha kube le umnotho usiwe ebantwini njalo bakhokheli be-EFF bekhanya bephila impilo abathi bafuna ukuthi etshengisa ukuthi hayi nabo bayahlonipha abantu njalo basebenzela abantu bengasifaki phezulu kakhulu khonokhana kwenza ukuthi abantu baphatheke kakhulu kwezombusazwe kulokuthi singakhangela lokho kwenziwa ngamabandla lezombusazwe waphikisa kweZimbabwe ukuthi hayi abakhokheli babegqoka izigqoko ezinhle kakhulu bona begqoka izigqoko zamaphepha ngibona ngani khonokho mina kwenza umehluko omkhulu kakhulu njalo yikho kwenza ukuthi ibandla njenge-EFF libe lokuphumelela okunjengalokho elikuthole ukhetho lolo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, incwadi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseBhilitane.
Ibandla le-MDC lithi lizaloba olunye njalo ugwalo licela idale lephalamende ukuthi lixotshe amalunga aleli dale aqhube umhlangano wokuxotsha inkokheli ebalisa umnumzana Morgan Tsvangirai, umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe labanye abetheswa icala lokwephula isisekelo sombuso sebandla. Leli bandla liphakathi kokudonselana amandla kulandela incwadi yalotshwa ngumsekeli kamgcini ingcebo umnumzana Elton Mangoma owathi umnumzana Tsvangirai osekhokhelele leli bandla kweminyaka elithumi lanhlanu kasuke esihlalweni ngoba isehlulekile ukukhokhela okungenza leli bandla linqotshwe kokuphela kukhetho. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi isinqomo sikamlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mutenda izolo sikhomba ukuthi leli bandla lilelungelo lokuloba incwadi exotsha abahlamukele umnumzana Tsvangirai. Kodwa isikhulumeli salabo abathi uTsvangirai kasuke umnumzana Jacob Mafume uthi uMonzora wehluleke ukubala kahle lesi sinqomo ngoba siveza mhlophe ukuthi idale lephalamende kalilamandla ukuxazulula lolu daba kodwa umthethwandaba kuphela. UChris Kande Studio 7 uqoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDCT umnumzana Joel Gabuza yena othi bakhona abanye abahlamukela inkokheli yebandla abathi sebefuna ukuxolisa. UGabuza uthi njalo leli bandla lizahlala phansi lihlaziye lolu daba kunsukwana ezilandelayo.
Ya okuza kwenzakala ndiyananzelela ukuthi isinqumo esathathwa yi-National Council ukuthi udaba lwama-MP luye kumdenda ku-Speaker of Parliament waqala kwahlalwa yi-National Executive yezohlala le-National Council kutho ukuthi esiza kwenza kade sesizabuyela ku-National Council ukuthi heyi madoda udaba nandi ngale parliament bathi siye court. So sesiyakuzwa-ke i-National Council ukuthi izathatha sinqumo bani ngemuva kwe-decision kamdenda.
Kanti vele bona bebangaki elalifuna ukuthi baxotshwe eParliament ngoba sizwa kuthiwa bakhona abanye asebelobe incwadi besithi bafuna ukuphenduka, liqiniso na?
Initially sathi thina bonke abahamba kumhlangano lwana owayengekho emthethini owabizwe ngabobidi eMandela kufanele sibhalele eParliament ukuthi hhayi abasikho kithi ngoba sebefuma ibandla labo lingekho elabangenisa kuParliament. So kodwa okwakathesi sekulabanye abazama ukubhala ezincwadi ukuthi bexolisa kodwa sithethi nayi sizaqala sikhulume labo sibonisane labo singatsho ukuthi ngobani kodwa ye bakhona kodwa initially sasithethi nabonke abangena umhlangano lokhu. Naw laba ababhala izincwadi sekuzafanele phela i-National Council ibone ukuthi bazathiwani ngoba yibo abathatha isinqumo sokuthi kabasuswe eParliament ngoba abaseyibo ama-members ethu ebandla.
Wabona bebangaki asebethe bafuna ukuphendula?
Ngingathi nje inani linenganyana baphose bayadlula ihaf sibili ngoba phakathi kwenani esasithiwi abarikholwe angithi yananzelela ukuthi babe more than kwakuyabout 9 I think ngangaphambani sekubaleni 1 kodwa abaningi sebebhalile abedlula half kodwa izincwadi zizoku zibuya but the last time ngicheka nje kuthangi kwakulabantu abakhwana almost about awasibhali izincwadi abanye babekhuluma nje ngomlomo kodwa sathi hayi ababhale phansi sikubone ukuthi aqinisile yini then sibone ukuthi lalapho abavotela bona sizayibamba njani ngokuthi kaloku aliyahlupha lwingova labantu ababavotelayo kuma-constituents so kuzafuna ukuthi kukhangelisiwe kuhle kuhle kumanejwe kuhle kuhle kuyinto kakhona ngoba abantu bazondile kuma-constituency zabo.
Umnumzana Joe Kapuza, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, wekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBinga.
Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, uChris Gande uxoxe njalo lomunye wabakucele le-MDCT, elizithi i-Renewal Team, umnumzana Bekuthemba Nyathi, ongomunye okuthiwa ufuna ukuxolisa ukuze aphenduke ku-MDCT, kodwa uyakulandula lokhu uNyathi.
Mina ngisebandleni le-MDCT ngingaphenduka kuleli bandla.
Kulaba be-renewal.
Hayi, kangeke ngikutshele ke iqiniso Chris. Mina nxa ngingathi into imbi, ngifollow ama-principles ami. Ngingathi into imbi, ngingu-MP ngidede i-decision enjengaleyo, ngathi into imbi, into la sengihlukane layo, angibuyele emuva. So nalowo muntu angikwazi ukuthi ngibani okhuluma into enjengalezo, lowo muntu udinga a proper psychiatric ngobana lowo muntu kaphuphi kawumani but ngibona ngani kasakwananga le ngqondweni.
Ya kona kuhamba njani njengoba sesibone isinqumo lesi sokubana batsheliwe ukuthi abayekwanisa ukuthi balixotshwe edalela ephalamende likubona njani lina lo?
Thina vele bekungaso ngithi bekungaso issue abantu asijoyini la nge-MDC kuba ngama-MPs so nxa babecabanga ukuthi bayasitrethena ukuthi singasakhuluma bayasitrethena to keep us sivale umlomo ukuthi egapuladong kayisikho lokhu were never going to be threatened ngento enjengazenezo. Mina ngajoyina i-MDC ngile njongo yokuthi sifuna uku-achieva into esazivumelanayo sizonda izenzo zezanu ezokubulala abantu ezokungazavumela abantu ukuthi bezi-expresse ezokuzo-corruption lani and therefore nxa into sezisenzakala zenezo lapho engikhona khona futhi angiregret ukuthi ngitsho ukuthi hhayi kulokhu kazo zizahamba la.
Umnumzana Bekuthemba Nyathi ngomunye wabakucele le-MDCT elizithi i-Renewal Team ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ingcwethi kwezemithetho zithi kuza kuba nzima ukuthi ibandla lezanu PF liguqule imithetho edlula amakhulu amabili lamachumi amahlanu i-250 ukuze ihambelane lesisekelo esitsha sombuso welizwe. Ingcwethi lezi zithi kudidanisa ingqondo ukuthi ibandla elibusayo kalikaqalisi ukwenza lokhu. Zithi lokhu kuza kwenza ukuthi lehluleke ukuguqula imithetho le kuze kufike ukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2018. Ingcwethi lezi zithi kuyenzakala njalo ukuthi ibandla lezanu PF lizafuna ukulungisa imithetho le ngesiphangiphangi sokusele isikhathi esifitshane ukuthi kwenziwe ukhetho lolu. UKeeps to Studio 7 uxoxe lomnumzana Clement Moyo ingcwethi ezimeleyo yena othi kuyayangitsa ukwenziwa libandla lezanu PF.
Izanu yayivele ingafuni ukuthi kubunjwe iconstitution. Ukhumbule ukuthi sikhululwe kuthiwa sikhululwe 34 years ago. Kodwa besiloke sisebenzisa i-constitution ekade lokucindezela omkhulu. Njalo kuyabalungela bona ukuthi i-constitution yona lentsha ingaze yalayinwa nokuqondisa ezinye iziphambeko ezazikhona ku-constitution yokuqala ngokuthi kuyabancedisa ekucindezeleni nxa becindezela amanye amabandla ukuthi angaze aphutsha kuhle ngendlela zokuba philisa. So kuyabalungela lokhu bazathatha isikhathi sabo. Ngoba anti wamuzwa mhlawumbe kana umlandakwa ekhuluma eParliament ethe mina nxa ngale imithetho ingakaqondiswa yalayinwa kuhle kuzabe lokho kusebenza imithetho emdala okutshengisela ukuthi bona kuvele kuyabathokozisa lokho njalo bewuthe kuyathatha.
Kungathi ukuthi kambe kuyafika ukhetho olubuyayo kulokho ebengenzanga lutho.
Bazathatha isikhathi sabo sibili kungaze kuyefika ku-next election. Le izalo esikhuluma ngayo kule rekhodi enjalo and bayaziwa kulokho. Bazathatha isikhathi sabo and khathesi khona sebethole i-weakness kuma-political parties enkulu kangaka bewudelwa ngathi and bayathatha isikhathi sabo vele kabajahanga lutho ngisho.
Kumele kwenziweni manje abantu nje abakhangeleyo bangenzani ngakhonokho ukuthi kulungiswe?
Umbuso weZimbabwe lozulu wakhona ngenxa yendlala lokuhlupheka okukhona lokuwa komkhonomo ukhathele amandla abantu kangikhonti baseselawo okwenza umvukela kuhulumeni. So lapha bazazenzela umathanda.
Kuyaze kuthini baba Moyo?
Angazi sibili kumbe nxa ngakungaba khona ukuthi khona but angithembi nxa kungaba khona ukuthi abantu bathengisele ukuthi khona bafisha ukuthi ngabe kuyatshintsha but mina kangiboni kutshintsha. Mbona sayesiyongena kukhetho oluzayo limthetho lokusebenza ngaphandle kokuthi kutshintshe uhulumende kuphela okungenza khonokho.
Lo mnumzana Clement Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. UDube uphinde waxoxa lo mnumzana Morris Ngwenya osekela ibandla lezanu PF njalo oyingcwethi kwezombusazwe ngalolu daba.
Okwenzakalale ukuthi imithetho le miningi kakhulu okwakuthi njengoba sikhuluma ngemithetho lapha kuyabe kumele ukuthi icubungulwe kakuhle ikhangelisise kakuhle ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esitha lesi. Ngakho-ke kuthatha isikhathi esiningi, kufunakala abantu abaningi, kufunakala nemali eziningi ezokuthi lokhu lo msebenzi wenziwe. Yikho nje sibona kuyikuthi-ke okwenzakala lapha kuzathatha isikhathi sibile ukuthi lokhu kulungisiswe kakuhle ngenxa yokuthi kubiza imali njalo kufuna ukuthi lokhu kukhangelisise kakuhle njalo kudlule edaleni ephalamende futhi ukuze kubonakale ukuthi hathi imithetho leyo iqondile ehambelana nesisekelo sombuso.
Bakhona abathi okungani kwenzakala yikuthi ibandla lezanu lisesikhundleni kumbe ngithi lisembusweni ngakho abajahanga ukuthi bakwenze lokhu, kambe kungabe kunjalo yini kwenye?
Lawa ngamanga lihlaza joko ngenxa yokuthi nxa singakhangelisisa vele akumelanga ujahwe ukulungiswa umthetho. Umthetho kumele ulungisise kakuhle ukuze uqonde uhambelana nesisekelo sombuso kungela ukugijima kungela ujaha. Ngakho-ke lokhu ayisikho okwebandla elilodwa lezombusazwe, kuyabe kukhangelelwa ukubana bonke abasebudala ephalamende labasesenethi basebenzele ndawonye, hathi ukuthi libandla leli elithiwa-ke alijahanga. Akula mthetho nxa sikhuluma kanje lanxa engakalungisiswa akula mthetho ongasebenziyo. Zonke iindawo zomthetho singazikhangela ziyabe zikhona. Ngakho-ke lokhu njengokuchasisa kwami kubiza nje kuphela imali kuthatha isikhathi ukuthi kwenze, asikho ukuthi izanu p f edonsela muva. Wonke abameli bedayela ephalamende siyabe sikhangele ukuthi lokhu bakwenze umsebenzi lo. Yikho singakezwa ngisho lo yedwa owe-n d c ekhuluma edayela ephalamende lokuthi madoda gijimani kulungise umthetho lo. Ngakho-ke lo ngumsebenzi ngumlando womuntu wonke.
Kodwa awuboni ukuthi kuzafika ukhetho luka-2018 kungakalungiswa konke lokho? Umbono wakho umenjani lapho?
Ya, liqiniso ukuthi eminye imithetho kungafika sibili u-2018 ingakalungiswa. Kodwa singakhangelisisa kuza kuba lalokho okuthiwa i-prioritization, ukukhangela leyo okumele ilungiswe uqala kumbe eyabe iqakatheke kakhulu ngaleso sikhathi.
Lo ngumnumzana Morris Ngwenya osekela ibandla lezanu PF njalo eyingcwethi ecubungula izombusazwe.
Okay, wamela insiza South edalela ephalamende njalo elilunga le-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Umnumzana siyabonga Malandu Ncube, yena obhubhe kuliviki uzangcwatshwa kusasa emzini wakhe e-Avoka kogodlwayo. UMalandu ubhubhele kobulawayo ngemva kokugula okwamaviki ambalwa. Ekudluleni kwakhe uMalandu beselilunga le-MTCT. Siqhume umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ongomunye wabazaphelekezela uMalandu kusasa.
Nxa sisizwa ngabe muli bathi isidumbu siyasuka kobulawayo namhlanje ntambama siyelala ekhaya eyavoka tila lesikolo okuthiwa yifulunye lapho okuzabe kusisa kusasa abekwe khona emzini wakubo. Kuthithi kulapho ngoma-9-10 yizo izikhathi umuntu ajale ukubekwa ngazo ukuthi nxa sekusiyatshaya ezemini ama-12 abantu vele sebeqedile.
Vathini abantu bakogodlwayo ngokulahlekelwa umuntu obesaziwa kakhulu esigabeni njalo osebenze labo okwesikhathi eside kangaka?
Ye, njengoba usitsho ukuthi ugodlwayo uzwa njani, uzwa buhlungu. Uzwa buhlungu kakhulu njengoba la usitsho besimuza lapha lemsakazweni. Emela izinto lezikhalazo zakugodlwayo palamende bekhuluma nemaphepheni bekhuluma njengoba kuwe umsebenzi wakhe kumela abantu epalamende ikakhulu ube bamela sibili ezama amandla akhe wonke lawo akade lawo ngakho-ke abantu bakugodlwayo balahlekelwe kakhulu njengoba belahlekelwe inzalo kagodlwayo babuye balahlekelwa umuntu okade engumeli wabo engxenye inkosi Thandiwe abuye abuyele ayebamela njalo balahlekelwe kakhulu njengokwazi kwami lokukhulumisana labanye babo engibaziyo njengoba nje ugodlwayo engumakhelwane lami laba ekhaya.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla uke waba ngumeli wegwanda edalele ephalamende njalo usebenze kakhulu lo muyi. Umnumzana siyabonga Malandu Ncube.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba.
Lamhla ke kuStudio 7 Live Talk sikhangela impumela yokhetho lweSouth Africa oluveza mgceke ukuthi ibandla le-ANC selinqobile njalo umnumzana Julius Malema webandla eliphikisayo sengenile edalele ephalamende ngoba ibandla lakhe lithole izikhundla ezedlula amachumi amabili.
Etabeni lethu olumqoka
kuhlandla lethu lwesibili kunqoqo yethu esiqhuba lo meya wedolobha lakobulawayo Councilor Martin Moyo. Lamhla uMoyo sichazisela ngesilinganiso samanzi esengezelelwe umuzi munye ngamunye emalokitshini kanye le mayadini ngendlela iCouncil eqhuba ngayo indlela yebilling system yamanzi.
Okunye obekubangela inathingeni ukuswelakala kwamanzi ikuvuza kwenathingeni kwezimpumi besikukhangelile savalavala lapho esenelisa khona. Nawe ndakuyena engxenye kungaba lama-water base ngenxa yokuthi engxenye i-pressure engxenye ama-engineer abasa-adjustanga kuhle bavula full blast ama-pipes emadala kube sokudubuka abantu beswela amanzi. But lokhwana kuyabe kuyinto enjani e-temporary.
Kodwa bebekhala ngokuthi amanzi lanxa abevaliwe kuyabuya iy'ndleko zabo ziphezulu ingani billing system lokhu engalungiswa?
I-billing system ngathi ilohlwithanya nambijani yikuthi kwesinye isikhathi kuyabe kufuna ukhangele i-akhawunti nga-akhawunti ngokwayo ungayihlanganisi lezi ngoba indubo kazifanani. Abanye babuya sebe lamabhili akhathana ngenxa yokuthi impompi zabo ziyabe zivuza after the meter. Sibe sesithi hayi kambe khangela there could be something wrong engxenye impompi yakho ingabe ivuza lakanye kwesinye isikhathi esihambe efika impompi yavuza edinge unathingeni plumber uplumber eyilungu nxa uplumber eseyilungisile naye kabhale iripoti uplumber ebesebuya ngapha nxa engabuya ngapha seziza-adjusta i-akhawunti yakhe ngokuthi hayi umuntu lo yena ubevele engabe esebenzisa amanzi angaka lawa amanye avuzileyo ubengakwazi kakusimlandi wayo then we forgive that angithi but abanye njalo bengabe bedlalisa amanzi nxa bedlalisa amanzi ibili ibisiqala lanxa izulu linile lokho sithina sasigcine nini amanzi sesikhwezile inani lamanzi okufanele liye ebantwini ema-western likhwele from 350 liters a day to 500 then kuma-western lakhwela from 450 to 700 so lokhu yindlela yokuthi engxenye singa reduce ama penalties ngoba ama penalties abe engenye yendaba ekade zibangela ukuthi mina singena ama bills abantu ekhwele. What it means is nxa umuntu kade evele consumer for as it 400 echarged but i allocating the 350 but ezakhe indleko zamanzi endlini ufuna amanzi ayi 400 liters sethi ku 500 kuthi ukuthi kaseyi kubhadala ini i penalty ngoba sengathi nothing actually bonke abakuma western suburbs amanzi esesibanika wona angaphezu kwenani abalisebenzisa ngelanga kasi sakhangeleli ukuthi kubelani lama penalties. Na kuze kuba la penalties engcenye ngaba kubani kuma Eastern Suburbs.
Lo Councillor Martin Moyo mayor wedolobho lakoBulawayo. Lilalele kusasa ihlandla lethu lokugcina kunqoqo yethu siqhuba lo Councillor Moyo yona ezagoqela ukudedela emuva kwecouncil kunyathelo lokumthengela imota yona eyayibiza i$60,000.
Kweze midlalo lamhlanje imidlalo yenguqo kosigaba sePremier Soccer League iqhubekela phambili kulempela viki kulomdlalo ogobhozisa amathe phakathi kwamaqembu ahlezi phezu kwengalane emiklomelo athi iHighlanders lewange. Kubika uJoseph Njanji.
Zombili zePC Caribbean kanye leHighlanders yiwo kuphela amaqembu angazake anqotshwe selokhu kuqale imidlalo yalonyaka kusigaba sePSL. Njalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu balinde ukubona ukuba kuyozalwa nkomoni ngemva komdlalo ozadlalwa yilawa maqembu ngensonto enkundleni yeGwanzura. Lawa maqembu ahlezi phezu kwengalane lemiklomelo elishumi lambili ngemva kwemidlalo eyisithupha. Kodwa ilanga langensonto lilakho ukufika kube le nguquko kusimo sengalane njengoba imidlalo iqale namhla ngomdlalo obuphakathi kweHarare City leqembu leTriangle wona ophele iqembu leHarare City linqobe nge-2-1. Umdlali weHarare City uJames Jamu ulitshayele emambuleni kabili ngehlandla lesibili lomdlalo yikanti iqembu leTriangle libe liqale ukuhlohla ngehlandla lokuqala njalo lihlohlelwe nguBlessing Maziwisa. Kusasa ngomgqibelo iqembu leCapes United lizadibana lele Black Rhinos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leChirets lizadlala lele Chapungu enkundleni yeChishamiso ukuthi kontuthu iqembu leChicken Inn lizemukela ele Howmine enkundleni yeLuveve. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leShapane Mine lizanqikelana lele Dynamo senkundleni yeMaclass. IBuffalo lizadlala leFC Platinum enkundleni yeSakuva ukuthi emalahleni iqembu leWangi lizemukela ele Bantu Rovers. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu imidlalo ifika komlindo uyacina kulimpela viki kusigaba seBarclays English Premier Football lapho umncintiswano wokuphakamisa isicoco phakathi kwamaqembu athiyele Manchester City kanye leLiverpool. Iqembu leManchester City yilo elihlezi phezu kwengalane lemiklomelo ngamachuma yithoba munembili lantathu 83 ukuthi eleLiverpool likundawo yesibili njalo lithiwe ngeleCity ngemiklomelo emibili. Iqembu leManchester City lizadlala lele West Ham ukuthi ele Liverpool lizadibana lele Newcastle. Njalo yonke imidlalo ezadlalwa kulempela viki izakuba khona ngensonto ngehola lesithathu yemini. Lokhu kungoba abaqoqala imidlalo bezama ukuvikela ukuqelibezela okungenziwa ngamaqembu kumncintiswano wokuphakamisa inkezo kanye lalowo ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu wona ogoqela amaqembu athi West Brom kanye leNorwich City ikanti iCardiff kanye leFulham kuvele sokusobala ukuba zizabe zidlala kusigaba sangaphansi kusizini ezayo. Imidlalo yesigaba saphezulu ifika komlindo uyacina laselizweni laseSouth Africa lapho amaqembu azadlala imidlalo yokugcina kusasa ngomgqibelo. Kodwa intshantshu zemidlalo yalonyaka sezivele sezisaziwa njengoba iqembu leMamelodi Sundowns lifikise inani lemiklomelo elingeke lifinyelelwe ngamanye amaqembu ngokunqoba elikwenzele eSuperSport ensukwini ezedluleyo. I-Sundowns lemiklomelo ngamachuma yesithupha lane ukuthi iqembu leundawo yesibili leKaizer Chiefs lilemiklomelo ngamachuma yesithupha kuphela okutsho ukuba lingaze linqobe kusasa lingeke lifikise inani elile Sundowns. Ngimelisuthu 7.
Siyabonga Joseph Njanji. Lamhla kube lokuphikisana okukhulu phakathi kwengcwethi yezemibhobho umnumzana Wooly Walmarenz ofakazela uOscar Pistorius owetheswa icala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp emthethwandaba wePitoli lomtshutisi umtshutshisi umnumzana Jerry Neal. UWalmarenz ubephikisa ubufakazi bukamnumzana Chris Mangena ingcwethi yezambhobho eyalethwa umthethwandaba ethi uhlamvu olunye olungatshayanga uSteenkamp lwatshaya umduli lwaphenduka lwazomtshaya njalo.